Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla 22 mabasa 2024 ngokips dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubuza abantu ukwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba. Okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi yini okwenza abantu baye ku-black market kumbe kungabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalaliwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi kubisethu iqalisa kusasa indikimba yethu ngo-innovation, the-catalyst for industrialization and trade. Lapha sibekana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka owezimbabwe international trade fair uqala kusasa koBulawayo. Selitshoniswa eNew York icala elitheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump obiko wahlawula isivalamlomo uNkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubeba umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe emthethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa usenior assistant commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamashumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo yikuthi kona kulabantu abavuka befake ireti yabo bethina sesenza ireti ethize ukusuzibuza ukuthi na ireti naleyo bayithatha ngaphi kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi kona foshure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu abashiyananga nama-economic saboteurs sibili ngoba yiko kona kabakwenza. Sizama ukuthi kona imali siqine sizama ukuthi kona abasebenzayo bebehola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so omunye umuntu nje afika aqasha ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasukuzibuzekela unarayithi umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks, kwenzakala futhi kuma-bond notes lezinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusuke kuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi kona uhulumende somele ayekele ukopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure siziningi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumende sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligeyine i-confidence njalo singenza njalo. Anti abona sithatha umzekeliso even lakhe owerussia ngale erussia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona irubri yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali sithengisela kubela abantu ngemali yethu erussia baba khona kwana yikho kwenza ukuthi irussia imali yayo isinjani isiqine. Yikho sikukhangeleleyo ubana uhulumende laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali yethu. Kodwa laba abethola umthetho besenza into zabo ezokutshintsha izimali ngaphandle
Umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba jabalala ejale lePhalamende ekubandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe osekolejini leNational University of Science and Technology, ukhuluma lapha ezimele.
Engibonayo ukuthi ithe isingenile izidli kube labo siphathelene ababuye le rate engani yehlukile kulale official. Lokho okwenze ama authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market, abathengisayo i-black market zikhi. Ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama efforts okumaintain i-exchange rate ikhonaphana. Baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo.
Yes,
ngodaba lokuthengisa imali. Yeah.
Isikhathi kuyanceda yini kono ukuthi bebojwe ngoba ungaze ubotshwe abantu lamhla kambe kuyabo babotshwa kuzokuthini? Kungamisa ukuthi lingakukudekini izigi lankolane.
Abantu ngale ukubopha abantu kuwelapha ama symptoms. Awelaphi isusa sendaba. Okuqathile ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku black market. Into yakuqala umele sinanzelele ngabe kuyini ngama habits esasewajayela ukuthi vele singahola siya ku black market kumbe ngabe kutshengisa ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma former banking channels. Lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-Beirut change ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-Beirut change bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umchova, abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga i-fuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes nama-coins. Yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo.
Ye, kodwa uhulumende wena nxa wathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi kanyachelela lapha
kimi. Kanyachelela mina bonani ngamkhuthaza uhulumeni ukuthi avuselele ama Beirut change. Kulesikhathi lapha kwakuthiwa abantu benelise ukuthola ama $50 ba Beirut change. Pho yebe ngabe isuhlelo lokuhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova, bafuna imali yokuthela ama fuel. Pho ke bengayinika maximum be $50 ba Beirut change. Kuthengisela ukubana uhulumeni uyamukela i-willing seller willing buyer. Ngoba uma kungena ama Beirut change ayenese ukuthi ngingene lezi game ngithole i-$50 yami lapha. Kuba nzima ukuthi abantu babe nethemba lokuthi izikhi sibili imali eyamukelekeyo endaweni ezitshiyeneyo. Ofuna ukuthenga ipassport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambele ezidi yakhe lamaforms akhe aye passport office afike eBeirut change kumbe ebank abatshengisa ukuthi lezigi engaka ngifuna ukuyabhadalela ipassport yami, ngicela linginikeze imali engaka eyanele ipassport kumbe imali lani transfer straight to ipassport office. Lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller willing buyer.
Wena suka wayisebenzisa yini izigi njalo irate yankona imenjani lamhlanje?
Ngiyengayisebenzisa sibili ithole kubo 14 ngwenxa ukuthi abantu u 13 point something lana abakabili ama center ngkhona abaningi engiyisebenzisa khona nge la ku airtime ke ngayisebenzisa sibili ngiyasebenzisa amavinkilini amancane ngithole irate kubo 14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o parallel market.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osegolejini leNational University of Science and Technology wexoxa ezimele leStudio 7 ekobulawayo. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka oZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa koBulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa okokuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoyo utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana, sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, the president of Kenya. We also have to tell you that wethu next Friday in Olesland.
Yes, I think we have a company in Gagi, Jaloge, Naskangela, Amazwe, Akona, Sokto, Australia, Yabuya, Kuzabuya, the European Union, Interest Jalo. I was Ponguti, Fata Fata Kolam.
Kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF ka 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababe bukisa for the first time owakuqala ibele sikhathi bengabuyi kuZITF kodwa sebaphendukile lokho kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade alamazwe abaningi kufana nale esizayibona koBulawayo nabalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sithiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a success sonke. So siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu lantathu 33 ababukisayo amakhampani ngenxa sibala khonaphana sithi 27 countries uyabona nganengxenye ngamazwe i-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hhayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawo nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo. So siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa siyaqalisa tiphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulonyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollars $3 kumbe 39 zig i-currency le entsha 39 zig abadala abangena ngo-$5 kumbe 65 zig kusukisela ngolwesihlanu langomgqibelo esithi ngama-public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika zelithoniswa eNew York icala elethesiwa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu zamadola $130,000 esivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathutshisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umnumzana David Pecker umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kanyengazani
ngube ngokuqala ukunika ubufakazi emthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Raphael Mthombeni udaba kaZimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi baka ama-lawyers akhe ukuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo wazama indlela zonke azizamileyo wathethisa wakhuluma lokho lalokhuyana kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu ubona ngani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane.
Ya, ukuthi kumlimaze ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa khonokuukuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa e-America lokhu kwadabuka i-America kuyatsho okunye ebantwini then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe isinqumo sakhe ngaphandle kokuthi akhutshwe kuthiwe khona hayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala hayi mbona ngathi kuza thinta kancane.
Ye abantu ke kwenye kulabanye phela abathi loko icala lankhona leli liphongudingwadingwa nje akula lutho lawo yakukhuluma khonokho.
Akula cala elidingadingwayo ngoba angithi yena laye kwesi sikhathi uyazithengisa ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye yena uthonisiswa naloko okumele ukuthi akwenze angakwenzanga ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke akubo alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikhona ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho kuthiwa wabhadala umama weze imisebenzi yakhe ezocansi lapha. Kutsho nxa ukuthi umuntu omdala ethonisiswa ngicalele nje.
Khonokho lakho yikho okumthayayo ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu. Wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza. Ekuthini aphumelele ekhethweni wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angaze akhuluma ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi kwezempila kahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansila kobulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamachumi amabili lanhlanu namachumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane ethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlaneni yokuthelelwana I think ophezulu kwayo yonke yile esibiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili udokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa imikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
now olumhlo kwesilazi umkhuhlane lo indaba zecansini ziyandi ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihle zithule zize nakuqakathethi sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu sakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo
inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years kulokhu kubangelwa ukuthi le iminyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana babe uvele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumachumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenzi premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnengi-nengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022 inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze batshade kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labace sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hatshi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku
Sokusikathi kona manje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge WhatsApp.
ANC yakhela ma South Africa ra rati piauses for free ba kholisa 350 ba khola bokoko ka bantwana onke ba khubazengile akula mntu ohluphekayo noma ongasebenziwa kwazi ukuthi istart sempilo sikhona lesibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free ezimbabwe ngaba sile ZANU-PF erigama election eyalele embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela ubisimo sibi akula ama ambulance emakhaya abantu bathola ngezingula abaye bagijeze babhasini benjalo begula into eyangisayo elizweni abalandaba lakho konke lokho kodwa kuthiwa libandla libusa baserepet independence nabantu bemakhaya aba especially nelisakhole ukuthi ZANU-PF podcast iparty ezalinceda kumbe liyagula emakhanda liphilanga kahle ngiyabonga ngomasinga ngobulawa ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Heyi, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba. Cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani. Studio 7 abalaleli. Ngicela ukuphawula nje, naza phawula ngeblack market. Noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzeka yona ngamaphepha lawo esilawo. Angeke izisebenze ekhaya. Asilongikule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani. Njengama mafia we-gold layiphi expose. Isizathu bakithi senza ukuthi osiphathelene bengaboni. Iminyaka neminyaka. Isizathu esenza ukuthi ingakenzi investigate ukuthi kade siphathelene imali bayithatha ngapi. It's because i-corruption yenzeka eyenziwa ngosiphathelene sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezenza nje ukuthi asoziyibona izethu se-investigate zesa kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi hlalani likwazi nje ukuthi osiphathelene basponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani?
Kata wethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi kanti kubalwa abantu abanjani. Kubuya abantu kubala abantu kubalela kubala ama message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi phe bese sicela ukuthi sicela isitele bisiwenga ukuthi sitheka khosi ufuna uChamsa join eyiphi party elezibezwekani ngoba iparty yabo ngiyabo yobumbimbindo ogabona hayi uChamsa bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso ukuthi sebelibulelize bangadinga uChamsa joinane nabo abe lithothi la abe tshontsha imali elize. Chamsa is a good guy ulenhliziyo elozwelo labantu so you can't support ZANU-PF just because they are saying it's Chamsa what they know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. So you forget and you die. Lingamasela lijonja. Atis nungi na makwapa. Ikuti le studio ngapa ngesendebele. Ngabe ikoneshona si eshona inkumelanga eshona kuyukuthi zinuke na makwapa lingamasela lifunde bejonja imali ngamqondo ke sithi Chamisa.
Laba ngabalaleli bomsakazo we Studio 7 lingakhohlwa namhlanje ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elitheswa owaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthombo sithemba uGibbs Dube kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe likuxoxe lathi lingena phela emakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungena kwalapho ke uphosele ophoselayo. Hayi ke kuhlwile namhlanje lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.